Iningi kulesi sabelo lithi kuyadingakala ukuthi labo abazangena edale lephalamende basebenzele ukuthuthukisa impilo yezizalwane zakuleli kungela kubandlululana ngezombusazwe. Iningi kulomhlubulo lithi selidubeke kwenela njalo selikhangelele ukusasa engcono elemisebenzi. UNkosazana Elizabeth Masuku eFlabusi uthi ukuswelakala kwemisebenzi sekudale ukuthi abatsha babe yizigebengu.
Sikhangela abantwabethu, abantwabethu bayahawula kakhulu ezigabeni lapha and sokubenza baze babe yizigane ngoba kabalazinto zokwenza. Ke kube le msebenzi bakithi ba-investe izinto abantwabethu basuke emakhaya ngoba khonokho ukuthi akula investment lapha eZimbabwe kwenza abantwabethu bakhule sokungani vele abakwazi abamele bakwenze.
UNkosazana Josephine Majaha oestezi uthi ukhangelele inkokheli esizalalela njalo zilungise indubo ezibhekane labantu.
Khonokho abakukhuluma ephalamende akubuye bazesitshela banga-impose izinto zivela phezulu abazethatha izinto kithi bazikhweze phezulu ngoba yithi esibakhethileyo njalo abantu abalungiselwe indawo yithi esibathumileyo yithi ngoba sifuna yithi esikhalanga ukuthi bantu sicela liyesenzela lokhu.
Osakhulayo Natasha Tuma weGwanda uthi yena kalathemba lekusasengcono njengoba kulokho kubusa inkokheli ebevele esikhona phambilini lapho uZulu ethwele amagapha avuzayo.
Mina angikhangelelanga lutho, sizakubona phambili. Makuzatshintsha, hayi sizakwamukela. Njalo makungatshintshanga kwamukelekile ngoba kudala sihlupheka. So ukukhangelela ulutho endaweni ezinjalo gcina sisiba disappointed.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi abamabandla aphikisayo sokumele bazihlolisise.
Impumela enje ibingakhangelelekanga kodwa njengoba isikhona kufanele ukuthi opposition la izihlolisise sibone ukuthi kufanele yenze njani in future.
Ibandla lezano PF linqobile ukhetho olusanda ukukhutshwa lobanje abomanyano MDC Alliance besithi abayamukela impumela ethi umongameli Emmerson Mnangagwa wezano PF unqobile ngoba kube nobuqili abenzileyo encediswa ngabe commission ebona ngezokhetho eZEC. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.